soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mbimbitho 2023 ngukeyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Siyakwazi ukuthi nxa ukhuluma ngento ze-mining, kwesi sikhathi kule ndawo lapho ushiya khona noma imali uyikhangele phansi ngale, ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebhe, iyadilikisa umgodi kumbe izegcine phambanisa okunye. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho nto engikuba selfish.
Abantwana abayisithupha abaku-grade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini e-Globe and Phoenix Primary School eKwekwe.
Sesisesigabeni la esesibheke khona okhethweni. Sesibheke okhethweni, izani uzakwenza konke okusemandleni ukwakha isithombe esihle.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathintambo bakahulumende wakhe labomabhalani babo imivuzo yokusebenza gadalala. Sebelungiselela ukhetho lwama-primaries kubandla leZANU-PF. Kulabatsha abagoqela umculi olodumo uSandra Ndebele abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abantwana abayisithupha abaku-grade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini e-Globe and Phoenix Primary School eKwekwe. Abantwana laba bathwalelwe esibhedlela seKwekwe General Hospital. Uhlangothi olubona ngokuzethula kwembiko luthi lokhu kudalwe ngabemba igolide abagebhe ngaphansi kweklasi lapho abantwana abazibone sebewela egodini elikhulu. Abemba igodi kubikwa ukuba ngotsheketsha akade belandela umthambo wegolide. Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sohlangothi lukahulumende lwezemfundo uthi basadingisisa ukuba kwenzakaleni esikolo lesi. Umphathintambo wesabelo senkabazwe umnumzana Larry Mavima utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usevale isikolo lesi ukwenzela ukuhlolisisa lolu daba. Umnumzana McLean Nyamucherera ukansila wendawo okulesikolo lesi uthi abantwana abafunda eGlobe and Phoenix Primary School bazahanjiswa kwezinye izikolo ngesikhathi kusahlolisiswa okwenzakale kulindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rogers Chisi owayengumeya wedolobho leRedcliffe.
There's a lot of mining activity around the school, so anything like that could happen, particularly if there is a lot of mining that is underground in the school. And you know, when my professor do their mining, sometimes it's not monitored. It's work that is happening beyond the reach of everybody, beyond the reach of the naked eye. So anything can happen.
Yeah, lapha esikhona lapha eKwekwe baningi abantu abemba okutshiyeneyo. Kodwa abaningi bangikhona bemba igolide. Siyakunanzelela ukuthi abembayo laba benza santando. Bapho kugebha lapha lalapha. Ungana balandela imithetho uhlala kunjalo, abanye njalo kikho kusenza ukuthi begcina bengena ngaphansi kwamakilasi lawo. IKwekwe yonke nxa siyikhangele sibili kulabantu abayemba endaweni eziningi okumangalisayo. Ngakho-ke asoze simangale nxa ukuthi kungawobokela kwezinye indawo. Kunzima lokhu.
In fact, there is a rumor that the whole town of Kwekwe is actually precariously sitting on very dangerous ground, that any time things like that can happen. But you know, these things have no scientific evidence. People, sometimes we must take such things, such news, such stories with a pinch of salt. But yes, there is a lot of mining activity taking place in Kwekwe and around the school.
Umnumzana Rogers Chisi wayengumeya weRedcliffe. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF. Uchuma ingcwethi kwezokwemba amatshe aligugu.
yilo hlupho esilalo thina abantu ukubana ukhulumende uyasizama ukubana sibe ngabanikazi bezinto ezingamamayini zona lezo. Kodwa ukuthola abanye abantu abasebenza izinto ngendlela engayisiyo emthethweni ngoba bona bajahe imali kumbe bagijimisa ibhani. Siyakwazi ukuthi nxa ukhuluma ngento ze-mining kwesi sikhathi kule ndawo lapho othiya khona noma imali uyikhangele phansi ngathi ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebhe iyadilikisa umgodi kumbe izegcina iphambanisa okune. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho kuthiwa yikuba selfish ukubana balandele imali beze beyihambe phansi kwesikolo ngathi sokudilikele isikolo emgodini. Nxa uhulumende sebuye sebophe izinto futhi sesizakhala futhi thina sithi anti abona uhulumende sesiwomesele. Kukanti-ke thina sizenzele sodwa kathesi kolapho uhulumende esinikile ivoti hayi ngokwenu bantwana bezimbabwe thathani kodwa phela nxa kuthiwa thathani ngendlela eqondileyo hathi indlela ezaphambanisa ezinye izinto.
Indlala lapha golide singalapha sinjenjani so sebegebha nje kuphela nje.
Kasiyo ndlala yike nzama ukuchasisela khona kona ukuthi kona ikuswela esikuthi ngesikhiwa ama words ethnics labantu ukuthi kona nxa usebenza angazi umbe ulolwazi lwezemgodi but mina ngilalo phansi emgodini ngale kulezinye izinto okuthiwa ngamaphila amaphila lalo lusakaqunywa ungaqhuma iphila lelana umgodi uyadilikela kwesi sikhathi iphila lelana liyabe lile mali ikhanya lokukhanya sibili ukuthi nansi imali lapha kodwa ngenxa yokuthi yiyo iphila lomgodi awumelanga uliqumelelo phila ngoba ungavele liqume umgodi uyadilikela. So even bona laba abantu abagebhe baze bayaphansi kwesikolo lesi bezama ukulandela imali kuphela ngokuba yibuhwaba asho ukuthi mbeta bona yikulamba ngingakufaka kuhle ngithi kona yibuhwaba ngoba nxa ungahwabanga ubuza abafundi ngale kule sikolo yekela ngihambe that direction. Amabhanki phela amanye ngomacambalala amanye abuye esehle siya phansi uyawalandela amabhanki lana imali la iyabikhona khona ngale but ngenxa yobuhwaba umuntu usengena azeyofika phansi kwesikolo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF njalo uyingcwethi kwezokwembiwa kwamatshe aligugu. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathintambo bakahulumende wakhe labomabhalane babo imivuzo yokusebenza katalala. Njalo osebenze ukwedlula abanye bonke wathola isicoco sakuqala ngumphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka. Othole isicoco sesibili ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shava. Umabhalane u-Permanent Secretary othole umvuzo wakuqala ngumabhalane wezokulima umnumzana John Basera. Umnangagwa uthe ugatsha olubona ngokwakhiwa kwezabelo ngolunye lwengatsha ezihambela muva ezehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Ukhuthaze izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi zisebenze nzima ukuze zithuthukise ilizwe kanye lempilo kaZulu. Umnangagwa uphinde wasayinisa abaphathintambo bakhe laba labonobhala babo ama-contracts amatsha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Sesisesigabeni la esesibheke khona okhethweni. Sesibheke okhethweni izani izakwenza konke okusemandleni ukwakha isithombe esihle kubavoti ukuze phela izuze. Yikho nje sizathola ke izinto ezifana nalezi izivivinyo azenzile uMnangagwa ezenza sukusele izinyanganyana nje ukuthi kuyokhethweni. Kuseziyingxenye zemkhankaso akwenzayo lokho. Uma singabheka ama-minister la amabili okhulunywa ngawo ukuthi ahambe phambili. Lo nyaka ubukhulu bezwe buthole izulu elihle, abantu balimile. Yimizamo yabo abantu, asiyomizamo kahulumeni. Singazike ukuthi okuyikhona akusebenzisayo kulokho yini. Kodwa phela ukuthi ngabe ukuthi abantu bebencediswa ngugovernment, ngabe mhlawumbe siyakuzwa ke lokho ukuthi mhlawumbe usebenzisa lokho.
Ukudaba lukababushaba umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe yena okuzinga lesibili esingathi uthethu number 2. Umhlawumbe uMongameli Mnangagwa lanxa nje izijeziso zisakhona mhlawumbe ukhangele imizamo ayenzayo eyokuvuselela ubudlelwano mhlawumbe ngoba sibone eZimbabwe linxuswa emhlanganweni weCommonwealth kusikhatshana esedluleyo eNgilandi. Njalo nyakenye sambona njalo uShaba enxuswa emhlanganweni kaMongameli Biden ngapha eMelika awenze labakhokheli bamazwe aseAfrika. Kungaba yilokho yini okwenze mhlawumbe wathola leso sicoco sika number 2?
Izimemo iZimbabwe elizitholayo lizithola ngokwentando yalawo mazwe abamemayo. Njalo sikhumbule phela ukuthi iZimbabwe yelinye lamazwe asemhlabeni. Alikho ngaphansi kohlobo oluthile lwengcindezi. UShaba eyi-foreign minister akekho ngaphandle kwabantu abazinjiweyo, ngiyacabanga uhambela wonke lamazwe. So esikubonayo ukuthi amazwe vele awasoze ayekele ukuxhumana nezwe leZimbabwe ngoba lingekho ngaphansi kwama-sanctions. Okungaphansi kwama-sanctions eZimbabwe abantu abathile abasolwa ngokuhlukumeza amalungelo esintu, abahlolwa nge-corruption, zonke lezo zinto. Izwe lona lilodwa vele lizaqhubeka silibona lihlangana namanye amazwe ngoba ubudlelwano phela abona abulimalanga okulimeleyo ngabathile abaphethe iminyango ethile yeZimbabwe ngaphansi kobuholi bezanu-PF. Asingeke lokho ke sithi thina kuyikusebenza gadalala noma okuhle akwenzileyo.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi wezombusazwe ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 eGwele South Africa. Ivandla leZanu-PF ngomgqibelo lizaphatheka kukhetho lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Kulaba sakhulayo abaningi abafisa ukungena kukhetho lolu. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sbanda.
Isiphithiphithi owamanje kobulawayo abalandeli beZanu-PF bekhankasela ukhetho lwabo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzamela iCountry Park edalela ePharlamende. Akula uncintisana naye kukhetho lwama-primaries. Omunye njalo ozangena kukhetho engaphikiswanga ngumseri kamphathintambo wezokuthengiselana uMnumzana Raj Modi omele iBulawayo South edalela ePharlamende. UMnumzana Chinga Dube ilunga ledalele Zanu-PF Politburo uchaza kabanzi ngokhetho lolu.
Wonke amahhozi yazi ngaphandle kika Ncube eCountry Park nelikamodi uBulawayo South yibabangaphikiswanga.
U-Alderman Devin Ndlovu ilunga leZanu-PF Central Committee uthi abafisa ungena kukhetho lwama-primaries bakhankasa ngokuthula.
Ngokulungiselela osebenzile ubana bazahamba kuhle and eqinisweni ngethemba ukuthi lakhona ngaphela kuZanu-PF abantu basuke bekhethe nje ukhetha umuntu, bazakhetha umuntu abamkhangeleyo ukuthi uzabathuthukisa njalo uzathuthukisa isigaba sakoBulawayo. Ngangikhangele iBulawayo kuphela, mina ngiyabe ngikhangele le-region ezeholu, sikhangele ukuthi abantu laba ngabakithi, singakhithele ukuthi bakhuluma limbani, kodwa ngabantu engikhangele ukuthi kumele kube ngabantu abazakhulisa i-region engasalele emuva, njengoba vele i-region yethu ekhanya isalele emuva esigabeni ezinye.
UNdlovu ukhuthaza abalandeli baleli bandla ukuba bakhethe abantu abazamela uBulawayo ngothando.
Uyakhangisile ukuthi sokwaba le nguquko ethile ngezizathu ezithize mhlawumbe ezenza ukuthi iBulawayo ingasibe iBulawayo eliyaziwayo. Ziningi izizathu engizibonayo mina okugoqela khonokho ukuthi sesikhetha abantu abangalathando loBulawayo. Ikathi abantu abayingena kuBulawayo ngothando loBulawayo basebenzela iBulawayo belothando loBulawayo ngoba ukufa kweBulawayo yakuthatha nongufa kwakho.
Ulungile Ncube umlandeli webandla leZanu-PF kobulawayo uthi ukhetho lwangumgqibelo salumphuzele.
Sizakhetha abayasimela kukhetho luka-2023. Thina njengabasekeli bebandla leZanu-PF silethemba ukuthi iparty izasipha ama-candidates a-right siwine silungise uBulawayo wethu.
Abanye abazancinisa kulolu khetho lwama-primaries ebandla elibusayo ngumculi olodumo uSandro Ndebele ofuna ukuba ngukhansila elokitshini lephelandaba. Lo mnumzana Qhubani Moyo ofisa ukumela isigaba seNsiza North edalela ephalamende. UMoyo wakho wasebenzayo kukhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Zakhe ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sbanda.
Isandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele iZimbabwe Electoral Commission yengeze insuku zokubhalisa abantu abazavota lonyaka ngenxa yemtshina yabo engasebenzi kahle njalo lokusilela komlilo kagetsi lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe nguNkosazana Fadzai Mahere, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi kumele iZEC iqhubekele phambili ngohlelo lwe-mobile voter registration oluqale ngesonto njalo oluzaqitshwa ngeviki ezayo. UNkosazana Ellen Shiriyedenga, umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-CCC, uyakusekela lokhu.
Thina esikufisayo yikuthi one, iZEC ingezelela amalanga okubhalisa ukuvota. Ikakhulu endaweni lapha okube lelenkinga khona abantu abangelenisa ngokuvota besikhangela kwezinye indawo lapha i-voter registration iqalise ngabo 4 ntambama. Kutsho ukuthi leli lilanga eselilahleke ngoba nxa ivota iqalisa ukubhalisa abantu ngo-4 kutsho ukuthi bebevala ngo-5.
UShiriyedenga uthi kunengi abakuncomayo okwenziwa yiZEC.
Okokuqala ukuthi iZEC khona icabange ukuthi ibe le-blitz. Ngoba ibone ukuthi kulabantu abayi 2.2 million abangabhalisanga ukuvota. So iblast yona lesa sayincoma kakhulu ngoba isizayenelisa ukuthi bonke abantu bebe lethuba nalo ukuvota.
Lanxa abeZEC bethule umbiko kunsukwana yesanda kwedlula belandisa ngezinye zenkinga abahlangana lazo okufana lalezo ezivezwe ngabe-CCC, abakatsho lutho ngodaba lokuthi bazokwengeza kumbe hatshi insuku zokuqhuba umsebenzi wabo. Umsekeli womgcinisihlalo kukomishini yeZEC, uKomishina Rodney Simukayikiwa, uthi kulilungelo labo abe-CCC ukutsho umbono wabo kunhlelo eziqhutshwayo elizweni. UMnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi ukucelwa libandla le-CCC.
iZANU-PF isibambile engathi ngamakhokheli bezomdabu, izinduna, amasebhuku, ibambe bonke labalisa, ibasebenzisa ukwenza into zayo. Labalisa labo asikuthi bayakuthanda kumbe inkokheli zomdabu ziyakuthanda lokho, kodwa kungenxa yokuthi iZANU-PF yebusayo isesaba ukulahlekelwa imisebenzi yabo lokulinyaza ukuhlukuluzwa emakhaya.
UMnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu uyakusekela lokhu.
Kukiyo yona njengabantu abazithi bayi-opposition ukuthi bengenzani ba-adapte njengeqoqo elisemanzini ukuthi bagcine bethola into eyabayifunayo ngoba ukubelokhu bekhala each and every election yokusiqedela isikhathi.
Okubandla leZANU-PF uMnumzana Taurai Kandishaya uthi ukwenza kwabe-CCC ngokwabantu asebehlulekile. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi eziyisithupha asebebhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba abacelwe inhlanganiso ye-United Nations ukuba baphenye okwenziwa ngele-Russia kwele-Ukraine. Baveze ukuba ele-Russia libulala abantu mahlayana, lithumba abantwana, njalo lenza okuningi okungekho emthethweni. I-Independent International Commission of Inquiry on Ukraine iveze ukuba ibutho lakwele-Russia libhidliza izakhiwo zikaZulu njalo lithwalise nzima abantu bakwele-Ukraine. Isikhathi sokhetho sesiseduzane kuba le mikhuba eqhutshwa ngabaningi abaphatheka kwezombusazwe ekupha uZulu izipho ezithiyeneyo ezigoqela imali. Lokhu kukhanya kuqhubekela phambili lonyaka ngoba kulamavidiyo abonakala enkundleni zokuxhumana lapho abanye abakhankasela ukukhethwa abapha abantu leziqinti lezo imali, inkukhu lokunye. Kuyona le iviki uMongameli Emmerson Mnangagwa laye uphe induna izimota emhlanganweni wobuqhutshwa kobulawayo. Kuqondile nalokhu ukuxoxa kabanzi ngalolu daba iStudio 7 iqhube ingxoxo lo Mnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo iCoalition for Market and Liberal Solutions, lo Mnumzana Munashe Mthutsa, ilunga lebandla leZANU-PF. UNgwenya usungula lingxoxo.
ukukhankasa kwamavoti nje kumbe ukukhankasela ubukhansela kumbe umember of parliament kumbe ukukhankasa emthethweni umthetho kawuvumi ukuthi lingaze liyivotele kumbe lingaze libhalise ukuvota lizalinika lokhu lalokhu. Lokho nje kuphuma ngenxa sokuyi-program ethithi khona yi-election manifesto ezithembiso ezikhulunywa kurali ukuthi lingaze lingivotele lizalinikeza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Kuthiwa i-vote buying akukho emthethweni, kuvame nje kuyenzakala nje abaqonda amalungu apho isayo nabaphikisayo nje ekwembalwa ethi kodwa akuvunyelwa kuyephulumkhetho.
Kodwa sikubona kusenzakala, kungani kuyekelelwa?
Kuyenzakala ngoba iqembu elifanele likhangelisise usompembe womkhankaso yekhetho yi-ZAC u-Justice Phithiba Tsigumba lo uThoyile Silayigwana. Umsebenzi wabo njengabosompembe wokhetho ngokuthi bengazebezwe umbiko wokuthi kulo umuntu okhankasa ethembisa abantu kuziphi zabanika ukudla kumbe uyabanika imali uyababhadaleli ukuthi baye ngaphi baye bayevota. Umuntu onjalo emthethweni iwadi yakhe le-cookies yakhe utavele akhampile a-expense angabi lilinga le-cookies yakhona. I-vote buying licala nxa kusekela kusenziwa kutho ukuthi i-ZAC iyehluleka umsebenzi wayo opresident nxa sekuyisikhathi sokukhankasa likama-fertilizer belinye ukudla belikamatalakita izinduna zinike izimota. Lobo yibugebenga esibuthoyo ebukhankaseni eZimbabwe akuvunyelwa, akufanelanga kwenzakala kade.
Nanko Mthwetha, inyoka isiphoselwe kuwe, uthini ngakho wena?
Inyoka okokuqala ngithi mina ukuqinisile ubanganasawungeni nanxa ngisithi umthetho welizwe especially ikhangele i-electoral act ayivumeli ukuthi umuntu anike kumbe athenge ivoti anike abantu izinto kuyingqondo yokuthi ufuna ukuthi avotelwe kumbeni ukuthi abantu bashintshe indlela abayenza ngayo ukukhetha kumbe indlela abazakhetha ngayo umuntu abamfunayo ukuthi akameze. Lokhu kuyavumakala kunjalo nje kukhona nasemthethweni kusawufake emthethweni njengelizwe. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi kusuka kube le-thin line between ukuthenga ivoti nokunceda abantu ngendlela ekumele incedise abantu. Ngenxa yokuthi mina ngiyimpisa ngisuka enkhetha ngilabantu abadinga ukuncediswa kwezinye indawo emele ngibancedise zona. Akufanele ngibancedise ngenxa yokuthi ngisekhankasweni yini ngumbuzo wokuqala. Okwesibili i-ZANU-P F eyiyo ebusayo ibandla elingumuntu osazi kodwa njalo siyithi esavimba i-government ngo-2018 ngemva kokuthi abantu basikhethile ukuthi sibumbe i-government silide. Yikho-ke nxa kuyukuthi i-government isithi yenza imisebenzi lama-programu nama-policies ahlanganisela ukunika abantu i-fertilizer, ahlanganisela ukunika abantu izinto ezokulima, ahlanganisela ukuncedisa abantu, asingeke sathi ukuthi ngamavoti ngoba ngurhulumende lo osebenza imisebenzi leyo. Silapha thina koBulawayo isi-councilmates under i-opposition or iparty i-CCC kumbe i-LDC. Nxa amakhansila lawa engabuya enketha kumbe inkulumane besenza abakwenzayo ngifaka amabhawuze ngqongele amanzi belungisa ama-pothole ngqongele ama-pothole, asingeke sathile kuthe ngamavoti ngoba ngumsebenzi wawo okumele bayenze abawukhethelwayo ukuthi i-thin line between ukuthenga ivoti nokwenza umsebenzi nxa uphakathi kwephathi kumbeni nxa usuvele ukwi-government kumbe usuvele usukukhansi. I-thin line yangikhona it has to be separated with very good eyes.
Uyamuzwa yini Ngwenya uthi yena uMthwetha hayi akulanto embi ngokuncedisa abantu, uthini wena ngapho?
Uyabona dade, mina ngangikhona ku-constitutional commission zombili zonke sakhuluma ngakho. Nxa vele kungaba le-proclamation yokuthi sekuyisikhathi sekhe umuntu uyachasisa kulezinto ezingafananga zenzakali nxa sekuyisikhathi sekhetho. Ikhetho yakho likhona kuthiwa khona elingenye 200 meters ingagqokile lokhu lalokhu nxali abantu senisiya kuvota bengagqoka ama-uniform 200 meters bengakakhulule ngakho.
Tisaphose lakho lokugcina uphendule lokho iphuzo elikhitshwe nguNgwenya.
Engingakutho ukuthi ya kunjalo ngizwisisa ukuthi enzekani kodwa umthetho ngumthetho njalo uhulumende ngohulumende asizothi nxa yokuthi sekuzaba le-election ebuyayo kuvele i-president ene i-date ukuthi thina eminye imisebenzi kahulumende asiyifakeli siyimise akusebenzi lokho ayisikho sinofayo lazi okumele sikunanzele njalo ukuthi ithi like ukuvotela ukungena ephalamenti imisebenzi kaphalamentarieni ukuyolungisa imithetho kodwa iZimbabwe sisa kujinta lokhu akwenza sakekwangani uphalamentarieni imisebenzi yakhona ukwenza ama-developmental program alilazi yinto esikumele siyijayele ikhona sokusekhethweni abantu sebekhetha umuntu ozakwanisa ukubancedisa on their day to day living whether uzafaka i-bridge ezizayenzana. So ngingabonakala sengikuyenza ngizama ukutshengisa abantu ukuthi ngiyakwanisa phela ukwenza lokhu lingangivotela.
Umnumzana Munashe Mthutsa lilunga lebandla leZANU-PF obexoxisana lomnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi omkhulu wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions komalisa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders selikhuphe uluhlu lwabadlali abazalidlalela lonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders namhla lithule uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili lanhlanu 25 abazalimela kumidlalo yalonyaka osigaba seKasilaga Premier Soccer League. Lokhu kuza phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi yalonyaka, yona ezaqala kuyona le impelaviki yezayo. Njalo iqembu leBhosa lizadlala leZPC Kariba ngasemagumeni. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uAntonio Torres uthi kuqakathekile ukuba abalandeli baleli qembu basekele abadlali labo.
Sithanda ukumema abalandeli beqembu ukuthi babuye benze inkundla eBakwaField kube ngani usegehlena kumaqembu esidlala lawo. Kumele babuye ngobuningi babo ngoba kwisifiso sethu ukuthi lathi sibenze beziqatshe neqembu lethu. Kusicelo sethu-ke ukuthi babuye bezosifukela ngoba siyabadinga ngempela.
Iningi labadlali abakuluhlu lolo lwabadlali abangamashumi amabili lanhlanu ngabadlali abadlalela iqembu leHighlanders nyakenye. Kulabahlanu kuphela abatsha, laba ngababalisa uCalvin Chigonero ovele kuqembu leTalent Vision, uMarvelous Chigumira obedlalela iqembu leTel 1, uBrighton Manire obedlala elizweni leSouth Africa kanye labakade bekuqembu leBulawayo City nyakenye, uElshama Farasi loMelika Yancube, ukapteni iqembu leHighlanders uAriel Sibanda laye okhuthaze abalandeli ukuba basekele iqembu mihla yonke.
Hayi, khona kanjani ngokuthi
uPeter Muduwa umsekeli kaSibanda uthi kuqakathekile ukuthola usekelo oluvela kubalandeli beqembu. Abanye abadlali abakuluhlu olwethule namhlanje iqembu leHighlanders ngababalisa uNozinti, uAriel Sibanda, uRaphael Pitisi kanye loReward Muza, imvimbi kulomuduwa weNdumbeba, uAndrew Thandi, uAshwet Faira, uMbongeni Ndlovu, uGodwin Makaruse kanye loGillian Nyathi. Abadlali baphakathi kwenkundla kuloRaman Kutanzira, uDarlington Munkuli, uPrince Ndlovu, uMakinon kanye loMason Mushore, uRay Lunga kanye loDivine Mindirira. Abagadli kuloStanley Ngala, uLinus Chikuwa kanye loWashington Nyavaya. Ngiyimele iSibe 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla sixoxa ngokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission esungule uhlelo lwe-mobile voters registration ngesonto edluleyo. Ngakehlukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abantwana abayisithupha abakugrade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini eGlobe and Phoenix Primary School eKwekwe. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathintambo bakahulumende wakhe labo mabhalane babo imivuzo yokusebenza gadalala. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi owenu uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.